sesikhulumisana ke abanye ama-leaders e-Southern African region, i-African Union, ukwenza silungisise indaba ukubana kube lokuthula, njalo kube lama-reform, njalo kubana besincedise ukubana silungise indaba yama-elections ayenziwayo, ukhetho luyenziwa ngendlela engasemthethweni ukubana si-implement ama-reform. Njalo silandele lokho abakhulumayo uma recommendation abo kuma-election adlulileyo, ukhetho luka-2018. Njalo landele-ke ama-sadic protocols on elections and African Union Charter on free and fair elections. So konke lokhu sikwenza ukubana sikhulumisane labo kubana besincedise ukubana ezokulo dubo. Udubo ikubana ngelabo esiphikisana labo ebezake ukhetha bakusebenzisa i-violence bafuna uku-abhuza ilizwe ukubana bemisa abahulumente abamfunayo. Lokho kuyinkinga xa sesikhangele indaba yokubana-ke kube le-governance stability in our country, economic stability elizweni lethu. So konke lokho sifana sikulungise, sabe sengeza-ke nama-regional bodies ukubana sincedise endabeni ukubana eZimbabwe kube lokuthula kanye nalonokhetho. Njalo besincedise ukubana silungise udubo olusele-Electoral Commission khangela abantu bonke abaselathemba ukubana singena njani kukhetho, njengoba iveki khe libonakala ingathi iyalikhetha-ke laba esiphikisana nabo. So konke lokho yinto okufanele silungise ukubana eZimbabwe kube lukhetho oluphansi komthetho.
Singathi-ke liyayithemba yini i-SADC le-African Union khonokukho khonoko elikwenzayo?
Thina sethemba ukubana bazasizwisisa ngenxa yokubana lokho esikukhulumayo kusemthethweni yabo kuthiwa i-SADC protocol, njalo ku-African Union Charter on Free and Fair Elections. So konke lokho esikwenzayo sikhangele ukubana ngabantu abazafika indlela ngenxa yokubana yibo abakurikhomendayo njalo ukhetho luka-2018 ukubana hhayi kule nkinga okufanele zilungiswe ku-Electoral Commission, indaba ze-involvement yamasosha, indaba zokubana kube le-free access kubo-ZBC laba yokuma badla wonke akhampenayo. So konke lokhu-ke sikhangelela ukubana bazakuza ngoba kuyinto kuyizinto abazirikhomendayo bona njengama-regional.